Isamba, bafole bephethe amagwaliba alotshwe inkulumo ezehlukeneyo bephethe nesiphamaso sebhokisi lokungcwaba imisebenzi emibi yezek beqonde emahofisini abo lapho abavinjwe khona ngamapholisa ukungena kwavunyelwa inkokheli ezimbalwa lentatheli izindaba ezimbili. Umqondisi wabasakhulayo kobulawayo kwi-MDCT uMlandu Ncube uthi baqhube kuhle ukutshengisela kwabo bethi ukubhalisa ukuvota makungadingi incwadi eziningi.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhe yakhe ukuthi asoze sivuma tshontshe ukhetho, sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhe. Lokhu kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyi siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga, kabasebenzi, kabalazindlu, kabalama-accounts, kabalamazesa bills, so sithi kayisuswe.
Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kwi-MDCT uNkosazana Sithabile Mlilo uthi baze ukuzofuna ukuba izek isebenze ingela hlangothi oluyilawulayo.
Ngoba sibuye sazodimanda esikufisela khona from izek, in which sifisele ukuthi khona izek ibe yi-independent board eyabiza ukukhangela ama-elections ingela anyone oyabe eyi-influencer. So khonokho besikukhangelele kakhulu ukuthi khona njengoba besibhala i-petition njengabontanga ukuthi khona sihambise i-petition leyo. URita Makarao simzondele sibili.
Ukhansila kaWard 25 uMnumzana Mzamo Dube uthe abasakhulayo benze into enhle kakhulu, bayakubongela ukutshengisela lokulobela izek imfuno zabo.
Abantwana benze into enhle kakhulu, siyakubongela lokho. Umsebenzi wamayouth ukukhuthaza abadala ukuthi into engalunganga kumele ilunge.
Osakhulayo obemele inhlanganiso yeThajamuka uMnumzana Thakunda Matsano uthi bazavikela ivoti yabo ekwebiweni libandla elibusayo.
We are in solidarity with amayouth aleli inkululeko elizweleli. Siyakwazi ukuthi lina you've been in the trenches and into esifunayo ukuthi kube lamavoti azayenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke. Thina eziThajamuka sithi nxa izeki ingariformanga, nxa izeki ingayenzanga esikufunayo ezamayouth aweZimbabwe, sizayenza ukuthi bakuyenze esikufunayo befuna bengafuni. Siyesabi, asiyesabi, sizadefend ivoti yethu.
UMnumzana Eric Gono weConcerned Citizens of Zimbabwe uthe basola ubudlelwano bezano PF lezek obuphazamisa ukusebenza kwekhomishini le.
NjengeConcerned Citizens of Zimbabwe, we are very much worried with this vote which is turning into an extension or a branch of ZANU PF.
UMnumzana Mqondisi Moyo omele iBulawayo Youth Arise uthi abanazindlu ngakho ke abafuni imigoqo yokuthi kumele babe lobufakazi balapho abahlala khona andubana babhalise ukuvota.
Thina nje Bulawayo Youth Arise sithi kuzek, we are giving you this message ukuthi bekwazi ukuthi as youth bakobulawayo are not satisfied ngendaba ye-proof of residence. Asifuni i-proof of residence, asilazindlu. Amafithi evisa bhelwa ngobani sakhe sisazi. So please, asifuni i-proof of residence.
Abasakhulayo basola kakhulu ukusebenza kwezek njalo lomqondisi wayo uNkosikazi Rita Makarao osengathi umele ibandla elibusayo yena eyisiqhatshwa. Izek iphiwe iviki ukuba iphendule imfuno zabasakhulayo njalo ibekwazi ukuba ukhetho oluzayo ngeke lwaqhutshwa konke lokho kungalungiswanga. Amapholisa abekhutshwe ngobuningi ukuyalondoloza ukuthula njalo abasakhulayo bafole ngokuthula akula oke wahlukuluzwa. IZimbabwe ilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Labantu sebelinde ukubhalisa ukuvota, kodwa imitshina ezasebenza ekubhaliseni abantu lokhe ingakabi khona, osokulethe ukuthandabuza kuZulu ngendlela iZEC esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.